Izakhamizi endaweni eziningi zenyakatho lezansi emaNdebeleni zikhala ngokuthi seziphelele izinkomo ngenxa yendlala. Eziningi zazo ziyachuba ukuthi ezinye ziyabanjelwa edakeni emadamu asesitsha lapho zizama ukunatha. Izanusi zomkhathi zithi izulu lizasilela kakhulu eZimbabwe lasemhlubulweni wezansi ye-Afrika lonyaka ngenxa yesomiso esilethwa liyezi le-El Nino. Isakhamuzi se-Jutshume ePlumtree, uMnumzana Tifa Dube, uthi usefele zinkomo eziyisithupha.
Okwalumnyaka kwakunkomo kunzima kakhulu. Kunzima sibili kakhulu ukuthi imbona ingathi iningi lethu kuzosishiya sesithethe imikhuhlane yezinhliziyo leminye imikhuhlane eminye esingayaziyo ngenxa yokucabanga kakhulu ngokubona inhlekelele oyibona isenzakala idaleka phambi kwakho yokulahlekelwa izifuyo. Izifuyo njengoba sazi ukuthi izifuyo yiyo amabhenki esiwathembileyo kakhulu ensukwini zanamhlanje, kodwa-ke nxa ubona kujabalala phambi kwamehlo wakho kungela solution ukuthi ungenzani kuba yinto enzima kakhulu. Ngoba nxa ubona ulahlekelwa izifuyo ezifika kubo 6 ngesikhathi esisodwa and njalo nxa uthi usakhangela isimo akula nto etshengisayo ukuthi mhlawumbe kuzabe lobubelo noma ukuthi ungatshintsha isimo maduzane okuthi sasele possibility ukuthi njalo inalo selingabuya liqhubeke njalo likhuphuke kulelo selivele selikhona. Isimo sibi kakhulu, amadamu amaningi njalo kubo maseli khona ngale lamanye amadamu asephelile amanzi. Into esiyibona phambi kwamehlo ethu ngoba umkomo abanye sagcina ukuyibona kudala kakhulu eminyakeni eminingi edlulayo, over 20 years ago. Yinto esiyibona isenzakala kathesi.
Sesike saxoxa namadamu afana lapho Mabhongane lamanye amaningi khona ngapho ePlumtree, Dube, lisithi kasabambi amanzi ngoba siyagqibeleka. Lokhe kunjalo yini kumbe siyalungisiswa?
Udaba lokho lusafana leminyakeni edlulileyo ngoba akula tshintsho lukhona. Abantu bayazama abanye kwezinye izigaba ukuthi batshaye izimali ukwenzela ukuthi mhlawumbe bahambe bathole ama-stationary angahamba ayekwenza ukuthi ayegubha amadamu abo azama ukuthi akhiphe udaka luyani kwenza ukuthi amadamu angaphangisi ukoma. Kodwa-ke isimo asikakatshintshi njela kancane. Mina bengakutsho ukuthi ngibona ingathi bekufanele ukuthi uhulumende akazame ukuthi ama-parliamentarians ethu abazame ukugqugquzela uhulumende ukuthi afake ama-regions ethu kubhajethi ikakhulukazi indaba zamadamu ukuthi bayenelise ukuthola i-missionary ezaqondana namadamu kuphela ezayenelisa ukuthi bayewagebha kakutsha la madamu lawa bakhiphe udaka luluyana oluzaesaltation okuza kwenza ukuthi amadamu nxa engaba namanzi ayenelise ukuthi abambe. Uhlupho olukhona njengasedamu lasemabhongane, uhlupho olukhona ukuthi ngale kuyanda kakhulu inyamazane ezifana lendlovu ngoba iWange National Park amanzi asephelile akusela lutho. Ngokuphela kwamanzi eWange National Park sokusenza ukuthi indlovu zibuye zonke zizongena laphana emabhongane. Nxa kuqeda lapho nxa sekunjalo kube sesithi indlovu nxa zingavele zingene zivoxe udaka zivoxe udaka kakhulu, inkomo nxa ingangena emanzini ingakagcwalisi amanzi esiswini iyabe isaselula umzimba, kodwa-ke ingavele nxa sivele yanatha amanzi khonale phakathi ukuthi iphume idlule udaka lolo seluvoxwe zindlovu sokusuka kube nzima kakhulu. So laphana kuyadingakala ukuthi into esake sabaxwayisa ngisho nabekhemfayo ukuthi ngabe kuyagedla i-trench njengalokho kwakusenziwa kudala kumakhanezi ukuthi ngesikhathi kuyavulelwa amanzi amabhongane aphana amanzi ahambe elandela ikhanele esiya khona le kwi-2-2 ekhangele khona le ngathi akhangele eWange National Park. Kwakusiza kakhulu ukuthi indlovu zingabuyi zizofika edamu ngoba nxa zibuya zivoxwa ngaleyo indlela leyana esingakutsho nje kathesi ukuthi imabhongane isawe death trap. Inkomo zifa nsuku zonke noma nje kusaselencosane yamanzi esasekhona, kodwa-ke ubunzima obukhona laphana kunzima kakhulu.
UMnumzana Tifa Dube, isakhamuzi se-Jutshume ePlumtree, obexoxa ecingweni lontungameli inkomo owe-Studio 7. Untungameli uxoxe njalo lesakhamuzi seCholocho, uMnumzana Belief Gawule, naye othi sebephelelwe izifuyo.
Umbono wakho namubi okungangalisayo. Kunendlala eyabantu yokudla, abantu abanakudla, abantu njalo nkomo ngesikhathi sethu abanamali, imali vele kayikho. Nanxa yempuphuno zikhona kodwa abantu abayenelisi ukuthenga nkomo. Umumo lona lapho esiphila abantu abaphila khona eSouth Africa ngale imali azisabuni kuhle. Okutho ukuthi phakathi kwedumo silabantu kube sekusiba nendlala futhi ezifuyo abantu abaphila ngazo izifuyo ngalo zicate bazithengiseki. Izifuyo zabona ziphila sezithengela ukudla ngabantu abavelelwa ngalamali abangenelisi ukuthenga khona kwabo ukudla. umuntu namuvi yakunkomo ziyakuba endinguza chela ukuthi umuntu namuvi ngayizini ngabe kule sidonga ngikulingani siphakathi kwenkinga zimangalisayo edinga ukuthi abakuthi ezimama NGOs la angalesikhawula angenele ancedise ukuthi nabantu bathole ukudla bezifuyo lazo zisinde.
Kwezinye indawo babagawule ikakhulu eplant kubo Gwanda zibikwa sezinamathela edakeni inkomo zisifa lapho zizama ukunatha emadamu ngoba kusela manzi. Isimo elisibonayo lani yini khona ngaphetsholoshi
sibale nkomo kangcono kulaba abayikhona inkomo kusiba nodaka kathesi amanzi epitha kathesi sila vele kwezinye indawo nkomo amanzi kazange bekhona umnyaka lowo sebese baqala ukukhotheza khona lemuva kobojanuwari bobofebruwari unyaka wonke abantu bezikhotheza kwezinye indawo kwaba lokuyindoshana nje kwamanzi okuphele emuva khona lingabo-April May kade sekuphelile amasikila ngasela lutho zisebenyaka vele kube umnyaka omubi kakhulu esigabeni sekuthotholoso ngoba kade kule kuyisikhathi sokuthi abantu bele kube bephotshoza nakathetha abantu bele kube bephila ngakini ngamanzi ezinjini nala okuphontshelwa amanzi akhona kwezinye indawo nakwezinye indawo kuyashupha ayahanjelwa futhi amanzi akhona.
Inhlanganiso eziphathisa abantu ngokudla ngesikhathi esifana lalesi ziyabonakala yini? Bakhona abathola uncedo?
Okumangalisayo nkomo ukuthi abantu inhlanganiso lezi lonyaka angiziboni zibuya kakhulu ebantwini njengokuyazikwenje kweminye iminyaka. Angazi ukubangela kuyini kungale kuphuli iyanganzela eminyakeni ethile inhlanganiso lezi ziyazibuye zihlola nje ukuthi kusetshenzwe njani kutholakale njani kodwa kwazise ezinye zakhona ekuqaleni ngalezo zibona ukuthi isivuno zangisesihle zibe khona ezinye inhlanganiso ezibeza kubona khonokho kodwa kwazi akuzange kube lolutho oluyenzakalayo lakathesi kunjenje akula lutho olukhona akula inhlanganiso zenu zethu ezikhangeleleyo ezokuthi ezabo-WFT zibuye zincedise kela abantu bathole ukudla kumbe bathethe bakhangele ukuthi umumo wesimo lezifuyeni kwazise futhi kwesinye isikhathi labe nceda lezifuyeni izifuyo i-stocksid yaesitocksid ispanje esishiphileyo sileda zinhlanganiso lezi akulonyaka hhayi ukuthi masiwabona sazi ukuthi kuyimbangela kungabe kuyini.
Kuyini ongathanda ukukutsho kunhlanganiso eziphathisa abalambayo okhuluma ngazo kanye lakuhulumende?
Esingakutsho nkomoni ukuthi khonoko kukhangelwa kumele kwenziwe amalungiselelo inhlanganiso lezi ezivonakelayo zikhangela zingasincedisa futhi ukuthi sikhanye phambili abantu bangancedisa njani ezigabeni uhulumende laye ngancedisa njani noma uhulumende laye kumsinda engeke kukwanisa ukukuphakamisa kuyaye kuthiya ukuthi inhlanganiso zinezo-WFP lezinye zize phambili zizokhangela umumo ukhona lezo zikhale ukuthi kulungiselela ukuthi ngalo mnyaka kusiyakufika kona u-2025 kube khona indlela zokuthi bazangena njani ezigabeni bancedise bengabuyiswe beyonakeli bahle balungiselele ukulungiselela nkomoni kokuphakathekisa kakhulu bahle balungise umumo wakhona ongakaze kufike ebangeni elibi balwisane lawo umumo nalowo ngesikhathi behamba sihamba siya phambili njalo kwanje kuyakhanya ukuthi nalonyaka kunje nje umkhathi nalowo uyathengisa nkomo ukuthi akulanto e-right lapho unyaka lo unyaka lo uzaba yindlala kube yindlala futhi ezifuyo.
Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngoTabo Kancube ngesithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotendane kuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.